ngiyenga boda boda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangana sibili labe ZANPF befaka ama posters abo ngabona be TCC labo befaka ama posters abo ngabona lalabo abakhokhela kumama uValerio I think nxa ngaphamansanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo ukukhankasa thina njengezano PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uthiwenga lo baba Muhadi lo chairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general ubaba uOben Bofu bonke be former presidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njengezano PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokabakuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonile amalunga aweTCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekulethayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni elobhudu wethu uOstalos bonke bengamalunga aweTCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona phana so nxa even sokutshisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuni ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU PF asikho khona ngale thina ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba leze hlakalo yini kubandla leZANU PF lapha bangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abeTCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama videos ku social media isebenzise chickenini yabona wakusekethe gudu nxa ngaphamanzi esadabula ama posters ethu senza logo lalogo kwathathunywa ngumanager kunenge engawuqamba khonapha kobulawayo ama posters ethu ahlala edatshuliwe njalo nje siyakubika khona kwemapholiseni kodwa kwesikhathi nxa singena bufakazi abantu kuba nzima kade ngikhuluma so ingatsha zethu ze-security kuZANU PF zibhizi zixwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini sicela libikile amapholisa masinyane kuyenzelwe khona kuthiwa i-application ukwenzela ukuthi khona ku-approve ngoba amapholisa kabalani lokuthi iZANU PF kumbe i-TCC kumbe i-ZAP kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho lathi sinje sile more than 90 cases where sehluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenzanga ama-procedures ngendlela efaneleyo